uJesu indlela leqiniso lokuphila. Ibhuku leli limayelana lempilo kaJesu kanye lenkonzo yakhe. Liveza ukuthi wayengumuntu onjani, lokuthi kuyini ayekufundisa layekwenza kanye lokuthi kungakunceda njani lokho. Indlela leqiniso lokuphila. Kumele uthi uyathokoza nxa usizwa izindaba ezinhle. Okuhle ukuthi zikhona izindaba ezinjalo ezibhalelwe wena labemuli yakho. IBhayibheli yilo elilezindaba lezi. UJehova uNkulunkulu umdali wamazulu lomhlaba waphefumulela ukuthi libhalwe. Ebhukwini leli sizakhuluma ngokusemabhukwini amane eBhayibheli alezindaba ezinhle ezingasithokozisa sonke. Amabhuku la abizwa ngamabizo amadoda uNkulunkulu awasebenzisa ukuthi awabhale. Amabizo awo nguMathewu, loMarko, loLuka kanye loJohane. Abaningi babiza amabhuku la ngokuthi ngamavangeli amane. Wonke akhuluma ngevangeli loba izindaba ezinhle eziphathelane loJesu. Asitshela ukuthi uJesu nguye ozasetshenziswa uNkulunkulu ukuthi sisindiswe lokuthi bonke abalokholo kuye uzabalethela izibusiso ezingapheliyo, njengoba eyinkosi yombuso kaNkulunkulu wasezulwini. Kungani kulamavangeli amane? Kungani iBhayibheli lilamabhuku amane akhuluma ngempilo kaJesu kanye lalokho ayekufundisa? Kuyanceda ukuthi kube lamabhuku amane akhuluma ngemisebenzi kaJesu lalokhu ayekufundisa. Ngokwesibonelo, ake sithi kulamadoda amane ameduze lomfundiso yingcitshi. Omi phambi komfundisi lo ngumthelisi. Omi kwesokudla ngudokotela. Okwesenxele ngumgoli wenhlanzi, njalo ngumngane wakhe omkhulu. Owesine yena umi ngemva komfundisi, njalo ubukele okwenzakalayo futhi nguye omncane kulabo bonke. Amadoda lamane athembekile njalo munye ngamunye wawo ulendlela abona ngayo izinto etshiyenele yomunye. Nxa bengabhala amazwi lezenzo zomfundisi, kumele ukuthi ngamunye uzabhala acizelele okungafanani lokwabanye. Ngakho, nxa singabala konke okubhalwe ngamadoda la womane, siza kuzwisisa kuhle konke okwenziwa ngumfundisi oyingcitshi kanye lalokho ayekukhuluma. Umzekeliso lo utshengisa ukuthi kusinceda ngani ukuba lamabhuku amane atshiyeneyo akhuluma ngempilo yomfundisi omkhulu uJesu. Umtheliso osemzekelisweni ufuna indaba ayibhalayo izwisiseke ebantwini abangamaJuda, yikho ebhala ngendlela ezakwenza ukuthi bazwisisa kutshoyo. Udokotela ubhala achasise okunengi ngokwelashwa kwabagulayo labagogekileyo, yikho kuya kutshiya okunye okubhalwe ngumthelisi kumbe akufake ngendlela etshiyeneyo. Umngane wakhe omkhulu ukhuluma-ke kakhulu ngendlela umfundisi azizwa ngayo kanye lobuntu bakhe. Omncane kulabo bonke yena kalandisi izinto eziningi. Lanxa kunjalo, izinto ezibhalwa ngamadoda la ziqondile zonke. Lokhu kwenza sibone ukuthi ukuba lamabhuku amane akhuluma ngoJesu kuyasinceda sizwisise ngcono lokhu ayekwenza layekufundisa kanye lobuntu bakhe. Abantu bayeke bakhulume ngevangeli likaMathewu loba ngevangeli likaJohane. Kabaphambanisi nxa bewehlukanisa njalo, ngoba wonke alezindaba ezinhle ezimayelana loJesu Kristu. UMarko 1 verse 1. Kodwa iqiniso yikuthi amabhuku omane alevangeli linye, livangeli loba izindaba ezinhle ezimayelana loJesu. Abantu abaningi ababala ilizwi likaNkulunkulu baqathanisile njalo babona ukuhambelana okukhona phakathi kwebhuku likaMathewu, lelikaMarko, lelikaLuka kanye lelikaJohane. Umlobi waseSiriya okuthiwa nguTashian naye wakwenza lokhu ngabo 170 CE. Wabona ukuthi okuphakathi kwamabhuku lawo mane kuqondile njalo kuphefumulelwe. UTashian wabhala ibhuku okuthiwa iDiatessaron elilezindaba ezikhuluma ngoJesu langenkonzo yakhe, ezithethwe kuwo wonke amabhuku la. Ibhuku elithi uJesu yindlela, leqiniso, lokuphila. Nalo lilezindaba ezitholakala emabhukwini amane akhuluma ngoJesu. Kodwa umehluko yikuthi konke okuphakathi kwalo kuqondile, njalo lilokunengi okungekho ebhukwini likaTashian. Lokhu kubangelwa yikuthi sesikuzwisisa ngcono ukugcwaliseka kweziprofetho zikaJesu kanye lemizekeliso yakhe. Ukuzwisisa lokhu kwenza sicacelwe yilokho ayekutsho layekwenza kanye lokulandelana kwezehlakalo. Izinto zakudala ezivunjululwa ngabesayensi lazo ziyacacisa ukuthile okwakukhulunywa ngabalobi. Lanxa kunjalo, ngeke sithi siyakwazi ukuthi zonke izehlakalo zilandelana njani. Kodwa ibhuku leli likhuluma ngezehlakalo lezi ngendlela ecacileyo lezwisisekayo. Indlela leqiniso lokuphila. Ngesikhathi ubala ibhuku leli, zama ukukhumbula indaba eyisiqokoqela ekulo ezanceda wena kanye labemuli yakho. UJesu Kristu wathi, mina ngiyindlela leqiniso kanye lokuphila. Ngakho ngeza kubaba ngaphandle kokuthi eze ngami. Johane 14:6. Ibhuku elithi uJesu uyindlela leqiniso lokuphila liza kunceda uzwisise ukuthi kuyini okwenza uJesu abe yindlela. Uyindlela ngenxa yokuthi nguye kuphela ongenza ukuthi uJehova uNkulunkulu ezwe imithandazo yethu. Njalo nguye indlela esenza sibuyisane loNkulunkulu. Ngakho-ke uJesu nguye kuphela ongenza sibe ngabangani bakaNkulunkulu. UJesu uliqiniso. Ayekukhuluma lendlela ayiphila ngayo kwakutshengisa ukuthi uyalithanda iqiniso. Wagcwalisa iziprofetho ezinengi ezaba nguyebo ngaye. 2 Korinte 1:20. Iziprofetho lezo zenza sibone umsebenzi kaJesu omkhulu njengoba uNkulunkulu esebenzisa yena ukuze agcwalise lokhu akuhlosileyo. UJesu Kristu uphinda abe yikuphila. Umhlatshelo wakhe awenza ngesikhathi enikela ngokuphila kwakhe legazi lakhe wenza sithole ukuphila koqobo loba ukuphila okungapheliyo. 1 Timothy 6:12-19. Uzaphinda abe yikuphila ebantwini abanengi abazavuswa kwabafileyo belethemba lokuphila nini lanini eparadise. Sonke kumele sikuzwisise futhi sikuqakathekise lokho okwenziwa nguJesu, ngoba uNkulunkulu usebenzisa yena ukuze agcwalise lokho akuhlosileyo. Sithemba uzakholisa ukufunda okunengi ngoJesu oyindlela leqiniso lokuphila.